Jesu mina ngingowa konjalo Thatha konke Jesu mina ngingowa konjalo Thatha konke Jesu
Thatha konke Jesu mina ngingowa konjalo
Nantu qobo lwami
Thatha konke
Sinikela kuwe
thatha konke Jesu mina ngingowa konja
Kisebenzise
thatha konke Jesu mina ngingowa konja
Kiphakamisa izandla zami
thatha konke Jesu mina ngingowa konja
Oh, wow.